Lokhu kwethulwe ngumabhalane omkhulu wedolobho uTown Clerk uMnumzana Christopher Dube emhlanganweni wekhansili ethi abe-Environmental Management Agency babacala ngokufaka ingcekeza emfuleni eseduze ledolobho ikakhulu ugami lomguza. Bathi lokho yinto engalunganga ebantwini, izifuyo kanye lezinanakazana. UMnumzana Gilibone Khabo, isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi, uthi lokhu kwephula ilungelo labo.
Lawayo sesikhanya sesisifaka entweni ebisela amalungelo abantu emuva. Amanzi into eqakathekileyo, njalo kubi ukuthi thina sibe sisiqhenya sithi si-Baseline Council ngapha thina. Sinathisa abantu amanzi angcolileyo. Ngapha nxa sokusiya emakhoti kuzaphuma izimali eziningi ukuze kubhadalelwe amaloya landline, and khonokhu imali yangikhona izaphuma kuma-ratepayers, iphuma kithi thina izakhamisi. Bona kungcono ukuthi babone ukuthi thina okwethu nxa sikhangela ingcekeza yethu imanejwe kuhle. Sile ndawo engalethwa i-Asiebo Farm, ngikubona ukuthi ngabe i-infrastructure khona phani iyalungiswa.
UMnumzana Moses Ndebele ongumhlali wakoBulawayo uthi abasela siqiniseko sokuthi amanzi esiwasebenzisayo alokhe ehlanzekile.
Njengoba sokune rosuwa engenileyo emanzini ethu akufanele sibe siwanatha siwasebenzisayo ezindlini. Asisela siqiniseko sokuthi amanzi angikhona abe aseright, sechenile embese asekho right. I-City Council ayimeke sure ukuthi amanzi ayaklinwa, ngoba sagcina sesihlala njengase Harare sesinatha amanzi ale dot sesingasahlalisekanga kuhle, ukugcina sokukhoze okholera leminye imikhuhlane esingayizwisisiyo lapho. Sinabantwana abanatha amanzi, lathi sawanatha amanzi awasebenzisa. I-Rosuwa leyi ifanele ilungiswe ngokuphangisa, abantu bengaka-affectiki kakhulu esigabeni sethu sakoBulawayo.
UMnumzana Ngqabutho Changane, laye ongumhlali wakoBulawayo, ugcizelela ngokukhulunywe nguNdebele.
Lathi sinje asisakwazi ukuthi amanzi laye esiwanathayo ahlambuluke njani or anjani or vele asevele seyidodi. So mina njengami ngakhuthaza abantu ukuthi before bethatha lawa amanzi bezame ukuthi befake amanye ama-chemicals anjengabo-water guard or bewabholise, because akulunganga especially for abantwana abancane.
Abantu bakoBulawayo baveze ukukhathazeka ngempilakahle yabo, bethi yonke into yenziwayo isebenzisa amanzi, njalo iningi lingazi ngokwenziwa yikhansili, bethi kukhanya bengelandaba ngempilakahle yabo. Labo abalezifiyo abahlala eduzane lemifula le bakhala ngokuthi balakho ukulahlekelwa kakhulu, ngakho-ke becela umansipala ukuthi athathe amanyathelo ngokuphangisa okuvimba umanakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.